Okhokhele inhlanganiso yezakhamizi yeshitungiza Residence Trust umnumzana Mavila Sikhumalo uthi inhlolisiso abayenzayo ikhomba ukuba ukudubo lokusilela kwamanzi lokuvala kwawo ngesikhathi esithile kugcine kubangela ukuba abantu begebhe imigodi eminye yakhona ingahlanzekanga ifaka impilo yabantu engozini.
Sithi ama-local authorities lohulumende kaba yenze ukuthi kube lama dams ukuze just like across the region or international best practice kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kulama projects athize awama dams sile Khunzwi dam komrewa isitungiza ile Muda dam wonke lawo ngama projects amisiweyo angapheliyo ukuze abantu bakwanise uku enjoy i access to clean safe and potable water. So sithi kabathiyane lalokho kwama bond
Otho kuphume kule inhlolisiso kukhomba ukuba imigodi imele ibe ngamamitha afika kwamachumi amane kumbe ukwedlula ukuze abe ngamanzi ahlanzekileyo. Ethi kodwa ngodubo lokusilela kwemali elizweni iningi labantu alisekwenelisi ukwenza lokhu ligcine lisebenzisa amanzi angahlanzekanga. Uqhubeke uKhumalo ethi ilizwe selikhangelane lesikhathi sezulu kanje lolu dubo luzaba lukhulu okungabangela imikhuhlane.
Izulu seliza kunakathesi kugcina sokulama waterborne or diarrheal diseases amanengi abantu begula izisu zisiba buhlungu begijinyiswa abantu besiya ezibhedleleni abanye bagcina sebelahlekelwa impilo esikhathini soneso.
Umqondisi we-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi akudingakali ukuba idolobha leHarare lichithe imali lisemba isikotsho kulokulungisisa lokuhlela kutsha indlela eliqhuba ngayo umsebenzi wokutholisa abantu amanzi.
Izibhorane lezi ziyancedisa ngathi ku-short term ukuthi abantu bathole amanzi, but sakhangela ukuthi kona amapipe awe-State of Harare aphansi lapha ayavuza ngelanga kulamanzi angafika 55% afakwe imithi alahlekayo nje. So nxa uhulumende menxa udolobho lingafaka imali ekuthini amapipe la alungisise singavuka sasekuseni nje 55% of our water sesikwanisele ukuthi sikwanise ukuthi siwathole amanzi edolobheni leHarare akhona. Iproblem yokuthi umunicipal gala ndlela yokumanage ukuthi wonke umuntu athole kuhle amanzi.
Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation esikhulumelayo eyinhlanganiso yelamalunga edlula enkulungwane ezilithumi 10,000 bathi ubuyanga bugcina busenza ukuba abantu besebenzise amanzi avela emigodini eyingozi ngoba umasipala ephuza ukulungiselela abantu konke okudingakalayo okufana lamanzi kusaselesikhathi. Idolobha leHarare lincediswa inhlanganiso ezifana labo UNICEF zigebha izikotsho kundawana ezijeneyo ngenhloso yokuphathisa udubo lokusilela kwamanzi emzini omkhulu weHarare. Lolu dubo ikhansili ithi lungaphela kuphela ngoba iphakathi komsebenzi omkhulu wokulungisisa isitishi esihlanza amanzi ese-Morton Jeffrey Waterworks ukuze sipompe amanzi afika kuma-megaliters angamakhulu ayisithupha 600 megaliters ngesikhathi iwathela emzini omkhulu weHarare isithi lumsebenzi obumele uphele lonyaka usuzaphela ekupheleni komnyaka ozayo ngoba bengenelisa ukuvala lela abantu amanzi okwesikhathi eside beqhuba lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 RR, ngingumark Peter Ntambe.